Isahluko 19. Ukukhanya phakathi kobunyama. Umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni kusukela endulo uveza izehlakalo ezihambelanayo kuyo yonke imvuselelo enkulu esike yenzakala kumbe ekuvusweni kwequla lamakholwa elithile. Indlela uNkulunkulu asebenza ngayo labantu iyafanana. Izehlakalo eziqakathekileyo ezenzakala kathesi zihambelana lalezo ezayenzakala endulo. Njalo uhambo lwebandla lasendulo luletha izifundo ezimqoka ebandleni lalamuhla. GC 343.1. Akula elinye iqiniso elivezwe sobala eBhayibhelini eledlula leli elokuthi uNkulunkulu ngokusebenzisa umoya wakhe oyingcwele nguye othungamela inceku zakhe ekuhambiseni umsebenzi wakhe wosindiso. Abantu bale bumba esandleni sikaNkulunkulu basetshenziswa nguye ukufeza injongo yakhe yomusa njalo lesihawu. Wonke umuntu ulengxenye yakhe okumele ayenze. Ebantwini bonke kuvezwe ukukhanya okuthile okufanele izikhathi zona lezo njalo okwaneleyo ukuba ayenze umsebenzi uNkulunkulu amnike wona. Kodwa akula muntu loba ephakanyishwe kanganani lizulu oseke wafinyelela ezigeni lokuqedisisa ngokuphelela udaba losindiso kumbe ukuqedisisa ngokuphelela injongo kaNkulunkulu ngomsebenzi okumele awenze ngaleso isikhathi. Abantu abanelisi ukuqedisisa lokhu uNkulunkulu afuna ukukufeza ngomsebenzi abanika ukuthi bawenze. Abazwisisi ngokuphelela udaba abaluhambisayo ngegama lakhe. GC 343.2. Kambe ungayihlola yini imfihlakalo kaNkulunkulu? Ungakuhlola ukuphelela kukaSomandla na? Ngoba imicabango yami kayifani leyenu. Lezi ndlela zami kazifanani lezenu, kutsho iNkosi. Ngoba njengephezulu liphakeme kulomhlaba, ngokunjalo indlela zami ziphakeme kulezeni. Lemicabango yami kulemicabango yenu. NginguNkulunkulu ngakho ofana lami. Ngiveza ngaphambili okuza kwenzakala lasendulo izinto ezingakenziwa. Jobe 11 verse 7, Isaiah 55 verse 8 lo 9, Isaiah 46 verse 9. Lo 10, GC 343.3. Ngitsho labaprofeti ababebusisiwe yikukhanyiselwa ngumoya oyingcwele, labo abazange bazwisise ngokugcweleyo injongo yalokhu ababekuvezelwe. Incazelo yakhona yayizaqhubeka isiba sobala ebantwini bonke ababezalandela ngesikhathi lapho ababeza dinga iziqondiso lezi ezimumethwe emazwini lawa. GC 344.1. UPetro nxa wayebhala ngosindiso oluvezwe livangeli wathi, abaprofeti abachumayela ngomusa okuza kuza yini bafunisisa babuzisisa ngalokhu kukhulisisa ngalokhu kusiliswa babuza ukuthi yisiphi kuloba sinjani isikhathi esikhonjwa umoya kaKristu owayekibo etshengisa ngaphambili izenhlupheko eziqondene loKristu lobukhosi obuza kuzilandela. Bambulalelwa ukuthi kabazisebenzele bona bodwa, basebenzele thina. 1 Petro 1 verse 10 to 12, GC GC 344.2. Loba kwakunganikwanga abaprofethi ukuthi bazwisise ngokuphelela izinto ababezivezelwe, benza yonke imizamo yokuthi bazwisise ukukhanya konke uNkulunkulu ayejabulele ukuthi abanike khona. Babuza njalo badingisisa ngokuzimisela, bedingisisa ukuthi umoya kaKristu owawukibo wawusitshoni. Kepha isifundo esingakanani kumaKristu walamhlanje, loba okwakunikwe isiprofethi lesi ukuthi sisize bona. Bambulelwa ukuthi kabazisebenzeli bona, kodwa basebenzela thina. Amadoda lawa agcwele abafakazi ngalokhu okwakumele kwaziwe yinzalo eyayizaba khona, eyayingakazalwa ngaleso sikhathi. Qathanisa ukuzimisela kwabo lokunganaki kwalabo abakhethiweyo ababezazalwa ngendlela abaphatha ngayo isipho lesi sasezulwini. Kepha icala lalabo abathanda impilo yokuzithokozisa, abathandi izinto zomhlaba, abasuthiseki ngokufundisa ukuthi amazwi wesiprofithi ngeke azwisiseke. GC 344.3. Loba nje ingqondo zomuntu ezilomkhawulo zingelawo amandla okungena emhlanganweni kaNkulunkulu, kumbe owokuzwisisa ngokupheleleyo ukufezeka kwenjongo zakhe. Kodwa ezikhathini eziningi kungenxa yephutha elithile kumbe ukuyekethisa kwabo okubangela ukuthi behluleke ukuqedisisa indaba zasezulwini. Esikhathini esiningi ingqondo zabantu kwesinye isikhathi lezenceku zikaNkulunkulu zilokufiphaliswa yimbono yabantu lamasiko kwesinye isikhathi. Lamasiko kanye lemfundiso zamanga okubangela ukuthi baqedisise kancane kuphela izinto ezivezwe elizwini lakhe. Kwakunjalo lasebafundini bakaKristu, lanxa umsindisi wayehamba nabo, ingqondo zabo zazigcwele indlela abantu bonke ababecabanga ukuthi uMesiya wayeza kuba ngumbusi wasemhlabeni, oyeza phakamisa isizwe sako-Israel abenze babuse umhlaba wonke, njalo behluleke ukuzwisisa amazwi akhe nxa wayebachazela ngokuhlukunyezwa kanye lokufa kwakhe. GC 344.4. UKristu ngokwakhe wayebathume ngamazwi athi isikhathi sesigcwalisekile njalo lombuso kaNkulunkulu ususondele. Phendukani njalo likholwe ivangeli. Marko 1:15. Amazwi lawa ayechaza lokhu okuvezwe encwadini kaDanyeli 9. Isikhathi samaviki ayi-69 sasichazwe yingilosi ukuthi sasizafinyelela kuMesiya. Njalo ngethemba eliphakemeyo njalo lentokozo yokumelela abafundi, babekhangelele ukusungulwa kombuso kaMesiya eJerusalema owayezavusa umhlaba wonke. GC 345.1. Bachumayela udaba uKristu ayebanike lona, loba nje bona ngokwabo babelengcazelo engasiyo eyayiqondile. Loba nje amazwi abo eyingxenye kuDaniel 9:25 abazange babone evesini elandelayo ukuthi uMesiya wayezaqunywa. Kusukela ekuzalweni kwabo, inhliziyo zabo zazibekwe ekulindeleni umbuso, ubukhosi bombuso wasemhlabeni. Njalo lokhu kwenza ukuthi ukuzwisisa kwabo kufiphale, bangezwa lokhu okwakuvezwe esiprofethini njalo lasemazwini kaKristu GC 345.2. Benza umsebenzi wabo wokuchazela isizwe samaJuda ubizo lomusa, njalo ngesikhathi esifananayo, lapho ababemelele ukubona inkosi yabo ikhwela esihlalweni sikaDavida, bambona ebanjwa njengesephula mthetho, etshaywa, ethethiswa, ebekwa icala, njalo ephakanyiswa esiphambanweni saseCalvary. Kepha ubuhlungu obungaka obaba senhliziyweni zabafundi lava phakathi kwamalanga lapha inkosi yabo eyayilele khona ethuneni. GC 345.3. UKristu wayebuye ngesikhathi njalo langendlela eyayifana xathu laleyo eyayichazwe ngabaprofethi. Amazwi ombhalo ayegcwaliseke ngokuphelela kuko konke ayekwenzile emsebenzini wakhe. Wayechumayelile udaba losindiso, njalo amazwi akhe ayegcwele amandla. Inhliziyo zabalaleli bakhe zazifakazile ukuthi ayevela ezulwini. Ilizwi likamoya kaNkulunkulu lagcinzelela umsebenzi ongcwele wendodana yakhe. GC 346.1. Abafundi baqhubeka bebambelele ngothando olungapheliyo enkosini yabo. Kusukela ekuzalweni kwabo, inhliziyo zabo zazibekwe ekulindeleni ubukhosi bombuso wasemhlabeni, njalo lokhu kwenza ukuthi ukuzwisisa kwabo kufiphale. Bangezwa lokhu okwakuvezwe esiprofethini njalo lasemazwini kaKristu. GC 345.2. Benza umsebenzi wabo wokuchazela isizwe samaJuda ubizo lomusa, njalo ngesikhathi esifananayo, lapho ababemelele ukubona inkosi yabo ikhwela esihlalweni sikaDavida, bambona ebanjwe njengesephula mthetho, etshaywa, ethethiswa, ebeka icala, njalo ephakanyiswa esiphambanweni saseCalvary. Kepha ubuhlungu obungaka obaba senhliziyweni zabafundi lava phakathi kwamalanga lapho inkosi yabo eyayilele khona ethuneni. GC 345.3. UKristu wayebuya ngesikhathi njalo langendlela eyayifana xathu laleyo eyayichazwe ngabaprofethi. Amazwi ombhalo ayegcwaliseke ngokuphelela kukho konke ayekwenzile emsebenzini wakhe. Wayechumayelile udaba losindiso, njalo amazwi akhe ayegcwele amandla. Inhliziyo zabalaleli bakhe zazifakazile ukuthi ayevela ezulwini. Ilizwi likamoya kaNkulunkulu lagcizelela umsebenzi ongcwele wendodana yakhe. GC 346.1. Abafundi baqhubeka bebambelele ngothando olungapheliyo enkosini yabo, kodwa loba kunjalo ingqondo zabo zazilokhe zigcwele ukungaqedisisi lokuthandabuza. Ebuhlungwini babo abazange bakhumbule amazwi kaKristu lapho ayebatshela ngokuhlupheka njalo lokufa kwakhe. Nxa uJesu waseNazaretha wayengumesiya weqiniso, babengazangena ebuhlungwini obungaka yini. Lowo kwakungumbuzo owawuhlukumeza imphefumulo yabo nxa umsindisi wayeleli ethuneni lakhe phakathi kwamahola amade wosuku lweSabatha olwaluphakathi kokufa lokuvuka kwakhe. GC 346.2. Loba nje ubusuku bosizi babuthana buhanqe abalandeli bakaJesu, kodwa ababengalahlwanga. Umprofeti uthi, lapho ngihlezi emnyameni, inkosi izaba yikukhanya. Isithembiso esasinikwe ngadini yase-Edeni sasilethiwe. Umbuso womusa owawube khona isikhathi sonke ngenxa yesithembiso sikaNkulunkulu wakhiwa ngalesi isikhathi, GC 347.2. Ngakho ukufa kukaKristu isehlakalo esifana nayo abafundi ababesibone njengokutshabalala kwamathemba abo. Saba yiso esayenza ukuthi ithemba labo lime inaphakade. Loba nje isehlakalo lesi sasibangele ukuthi bephulwe umoya. Sasiyibufakazi obukhulu bokuthi ithemba labo laliqondile. Isehlakalo esasilethe ukukhala lokudangala kibo yiso esasivule umnyango wethemba emntwaneni wonke ka-Adamu. Njalo kwakulapho okwakulensika yempilo ezayo lenjabulo engelakuphela kubo bonke abathembekileyo benkosi ababezazalwa. GC 348.1. Injongo zomusa ongelankawulo zazigcwaliseka loba nje abafundi babedangele. Nxa inhliziyo zabo zazinqotshwe ngumusa langamandla wemfundiso yakhe, yena owakhuluma ngendlela engake ikhulunywe ngumuntu. Loba kunjalo uthando lwabo olumsulwa ababelabo ngoJesu lwaluhlangene lokuthanda umhlaba kanye lezifiso zawo eziphakamisa ubumina lasendlini ababekuyo ngePhasika. Ihola elimqoka lapho inkosi yabo yaseyingena ethunzini laseGethsemane. Kwakuloku lwisana phakathi kwabo, befuna ukwazi ukuthi ngubani owayeza kuba mkhulu phakathi kwabo. Luka 22:24. Imibono yabo yayigcwele isihlalo sobukhosi lomqhele njalo lobukhosi. Ngaleso isikhathi phambi kwabo babemelelwe yibuhlungu bensimu lendlu yokwahlulela kanye lesiphambano saseCalvary. Kwakungenxa yokuziphakamisa kwenhliziyo zabo lokomela ubukhosi bomhlaba okwabangela ukuthi labo babambelele kangaka emfundisweni yamanga eyayikhona esikhathini sabo. Njalo bangezwa amazwi osindiso ayebonisa isimo esiqotho sombuso wakhe, njalo ayekhomba ubuhlungu ayezadlula kibo kanye lokufa. Njalo amaphutha lawa aphetha ebuhlungwini obuhlabayo kodwa obabufanele obavunyelwa ukuthi bubehlele ukwenzela ukuthi baqondiswe. Loba nje abafundi babenze iphutha lokungazwisisi ingcazelo yodaba ababelutshumayela, njalo babehluleke ukunanzelela amathemba wabo. Kodwa loba kunjalo babeqhubekile betshumayela isixwayiso esasinikwe nguNkulunkulu, njalo inkosi yayizabanika umvuzo ngenxa yokukhola kwabo, njalo aphakamise ukulalela ababekwenzile. Kwabekwa ezandleni zabo umsebenzi wokuhambisa ivangeli emhlabeni wonke ngomsindisi owayesevukile. Kwakuyisizathu sokubalungiselela umsebenzi lowo okwenza ukuthi isehlakalo lesi esasimunyu sivunyelwe ukuthi senzeke. GC 348.2. Ngemva kokuvuka kwakhe uJesu wabonakala phambi kwabafundi bakhe endleleni yase-Emmaus, njalo eqala kuMose lakubaprofethi wabachazela esebenzisa imibhalo ngakho konke owakumayelane laye. Luka 24:27. Inhliziyo zabafundi bakhe zavuselelwa, ukukholwa kwabaselwa njalo, bazalwa njalo ethembeni eliphilayo. Laloba uJesu wayengakazivezi kubo, Kwakuyinjongo yakhe ukuthi akhanyisele ingqondo zabo njalo agxilise ukholo lwabo emazwini wesiprofethi angaphuthiyo. Wayefisa ukuthi iqiniso ligxilise impande zalo engqondweni zabo, hatshi kuphela ngoba lalisekelwa ngamazwi akhe esahamba labo, kodwa ngenxa yobufakazi obungathandabuzekiyo obuvezwe izibonelo lezithunzi zomthetho wokunikela, njalo lamazwi esiprofethi atholakala eTestamentini elidala. Kwakudingeka ukuthi abalandeli bakaKristu babe lokukholwa okulokuqedisisa phakathi, hatshi kuphela bezenzela bona, kodwa ukwenzela ukuthi benelise ukuthwalela ulwazi lukaKristu emhlabeni wonke. Njalo njengenyathelo lwakuqala lokubanika ulwazi lolu, uJesu wakhomba abafundi bakhe, uMose njalo labaprofethi bonke, babunjalo ubufakazi obanikwa ngumsindisi ngemva kokuvula kwakhe ebabonisa ukuqakatheka kweTestamente elidala. GC 349.1.